Ugatsha lwezempila kahle lukhiphe umbiko othi kuthange kutholakala abantu abangamachuma esikhombisa lanye 71 bele cholera obulala oyedwa. Ugogoma Gumede ohlala emzini wetshabalala kobulawayo ubelalisiwe yilo umkhuhlane.
Bengigula sibili, hayi bengitshayile cholera, bengitshaye kakhulu. Kodwa kathe sengingcono ngahamba eThorncroft esibhedlela. Yikho ukuthi ngize ngibe ngcono lami. Kodwa ngangiphatheke kakhulu ngendaba yekholera.
Umhlali welokitshini leCourty Park kobulawayo, umnumzana Kloppers Chiripamberi, uthi kezwa kuhle esiswini mhlawumbe ingabe yiyo ikholera.
Ikholera leyi ngokubizwa ngayo ukuthi abantu baphela, abantu babulawa yizisu. Ngokuthiwa ngamanzi lawa amanye esiwanathayo. So angiwazi ukuthi yini, mina lami so angizwa kuhle. Sisami siswa kuhlungu angikwazi ukuthi kuyini. Unala amanzi esinanatha amanye ezigubhu amanye enjaninjani njengoba namanzi sometimes ayahluka. Manje saphonga ukunatha imali yokuthenga amanzi gasilayo.
Umqondisi wezempilakahle kobulawayo uDokotela Edwin Kosinathi Sibanda Mzingwane uchasisa ngesimo sekholera kuleli dolobho.
Kobulawayo sokutholakele abantu abalekholera kumbe abacatshangelwa ukuthi banomkhuhlane wekholera abangu-12 ngikhuluma kusiyafika izolo. Kulabo bantu bahloliwe kwatholakala abathathu belawo umkhuhlane, sebelatshiwe bahanjiswa ngemakhaya kwasala oyedwa.
Umkhuhlane wesikudo uzwana lengcikeza. Osikhwica mfundo Solwaye Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo kobulawayo uxwayisa uzulu ngalo umkhuhlane.
Isihudo lesi sitholakala xa umuntu edlile kumbe wanatha amanzi angahlanzekanga. Liyaxwayisa-ke ukuthi nxa lihamba lingahambi liqhawula abantu izandla, njalo lihlambulule izandla kuke konke ingakadli. Lezintweni ezithengileyo ama-orenji konke lani liqalele kuhlanze emanzini. Ngoba lomkhuhlane uyingozi, umphefumulo womuntu uyachabalala kusiya ngamahola.
Ugatshalo zempilakahle luthi umkhuhlane wesihudo ubhake kakhulu eHarare leMasvingo, njalo sewufe abantu abedlula ikhulu 100 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka. Ngikobulawayo ngimele Studio 7, igama langu Ezra Chisa Sibanda.